Shomane yizikhali uze nkosi
Chiyama bayama
bayama
Nizawuthanda
Nizawuthanda
Ubaba lo mvuzo lo Nizawuthanda Aba shoma